Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesikubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba. Ye, kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo. Kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokukunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hhayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test leyi ibe into e-free ukuze wonke umama, wonke umntwana lo baba bathestwe uze wazakale ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya.
Kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabona kude okwakathesi olutshengisa khonokho okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kanti kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu batholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Ye, nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, ye, khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sithina ngabe uhulumende uyabeka ukuze i-DNA leyi ibe into e-free, kwenzela ukuthi kungabi khona wonke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa sehlezi lomngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba abantwana ngabantwa bethu, laba abantwana hayi ayisibo bethu. Kuhle lakho kakhulu, ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo waso wakho. Ubonani mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engaso wakho, bekanisokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kaso wakho. So ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga kakhulu leyo. Because ithi ngabe uhulumende uyafaka umthetho, angafaka umthetho i-DNA ibe into e-free, ingokungatshajwa muntu, kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayethestwa, kumbe abafazi babo bayethestwa, omkabo labo madoda bayethestwa, kuthestwe nje free kungabhadaliswa.